sa tiwukangeni kakhulu sithandekile besibisela ama-awards ethu nalana ama-councillors njengoba ama-councillors ethu amabili akuma-awards nalana axoxwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle ngokunjalo vele ngawethu ama-awards lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale kade kuyikwenza nje ngoba uyade kukhanya ukuthi vele vele abula opposition laphana kade kungela lutho nje ngikade sihambela yodwa nje izalo p f izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhethelwa izona.
Sikhulume nalo ibandla le-MDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi amawadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angeke echashe ngomunwe vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nqazi lapho beyihluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kwaziwa kumela kakuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle amachakaza bepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi yeye abantu ade besethuswa kuvela ngapho umuntu ethuswele umuntu ngasikuleto ngesikhathi sanamuhla sesihlangane labo sixoxisane labo sikhulumisana sithekele namadrinki sinathela sitshela sitshengisane ukuthi hayi kalikho lina linabantu kathesi lapha kalikho kugrawundi but kule ndawo ukuthi noma sofike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi nihambe lithwelene linjaninjani umthetho nalo iyalandelwa izeki yeza umsebenzi njengomsebenzi ende ikwazi ukusenziwa la izolo.
Ibandla le-MDC lithi lithwaliswe amagabha avuzayo ngebandla le-ZANU-P F bayalelwa imihlangano njalo lodlakelo olukhona bekulesandla sebandla le-ZANU-P F.
Yonke into i-ZANU-P F lesandla, yonke into kwenzekela kwabo i-ZANU-P F lesandla, ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kubanga izikhundla kulabanye abangene ezikhundleni omunye eyangakabekwa konke lokho balokhu besilwa izimpi zabo eziningi konke lokho sebeblame i-ZANU-P F on that. Nemihlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula balungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bengabe stop ukublame abanye abantu for no good reasons at all.